tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ekuseni ngolwesine mhla ka 6 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yezanu PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kunabantu abaningi kakhulu abathi nxasele sengiwuganga bavele begqoke ibhathi elezanupefu ngabe kwakuthiwa yi-ruling party.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Sebepholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle, bopha ithayi. Ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarayit savuthuka asagqokekile ugqokeke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngiseliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo kuzanu PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywanga muntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbureau yezanu PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Senengamu lo Pupurai Togarepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe Mnumzana Tafazwa Musarara lo Mnumzana Billy Rottenbush owenkampani yeGreen Fuel bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. IPolitbureau ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokeli yebandla. Ngaphambilini kokuxotshwa kwabatsha laba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuvezwa kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizwe lelilezi le ndaba yama-sanction ekhunzwa ngayo bese kusiba le ndaba yona leyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona uyathola abantu sebebhizisi befuna ukuvikela belwela abantu abana, uzube ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuma akukhange lise kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba ngoba asuke sithi kona ngapha sibe sikhayele ngendaba yama-sanction iqakathekile sibili, kodwa thina lapha sisoda siyenzani? Asikuzisenikokana yikuthi indoba engezihambi. Ngiyakwazi amanye amazwe afaka ama-sanctions kodwa ngenxathi bona bazenzele into zabo kuhle bakhiphe ukudla okudlaze i-China. I-China ilamanye imbazwe amaningi izini ye-America abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale ngoba bayakwazi na ungakwenzela okungabanjwa ithenziso impilo yakho ehambayo suke kwethusa umuntu into ayethuka esabe izinto ezinjalo. Kanti ngifisa ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sezinto ezinjalo kuna ngamuntu angabanzi sezinto ezinjalo qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana ungabona sikwenza konoku hawu uzabona kuyaqala ushuthi hlela
basole ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso, ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
Lo ke ngumnomzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola emelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi emandebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athi sivumeleni ukuthi asuze siyemsebenzini ngoba asenelisi yemsebenzini, imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa. And kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona seyahle yaphela, so siyehluleka ukuthi sibuyele emsebenzini. Ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasiniki. So kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza kungayi emsebenzini, sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukwenza. Ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili, sabe senzela ukuthi bona bayabesithe umuntu engake liye emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela. So lathi sibatshengisele ukuthi umsebenzi siyawufuna, kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiyenza.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana. Ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni?
Thina akula kuvumelana esakwenzayo. Isivumelana esenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane, abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athos labe-pthzethu sasingekho. So isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba asisasingekho siyenziwe. So kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali naleyo abayikhulumela nayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sike sokhe siyemsebenzini, siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana, kodwa sikuthi ukuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini. Kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla, ngeke sihambe siyebafundisa abantwana abangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina. So kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa imfundo zabo, kodwa into okumele siyenze ukuthi izinto zize zibe ngesimo.
Kuhulumende akhona amazwi elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokhu esikhala isicelo sethu sokuthi sifuna imali yethu siyiphiwe ilingane nemali esasiyihola
ngoSeptemba ka-2018 ngesithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilinganise ne-interbank rate. Nxa singakutholanga khonokho kutho ukuthi asize sibuyele emsebenzini ngoba lezi ezingane ababelokhu besithembisa zona aziyenelisi ukuthi zisiphilise ngoba kuyathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi. So kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Lo ke unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni amagamated rural teachers union of Zimbabwe. Kusenjalo iprogressive teachers union of Zimbabwe ithi ababalisi sebeza hamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabanamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini lamahembe lamabhatshi ngxabelawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Nanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifaye ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ethengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela izikhethi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments beswerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifaye ukuthi ungathatha impahla ngeswerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebepheliswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ogqoka kuhle bophi ithayi ikanti amahembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokekile ugqokeke. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sale nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke. So yizo ezilastayo yizo ezigqinde yizo ezihlala isikhathi eside asila-allowance yempahla njengabonesi ungananzelela nto nesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba be-ZTF balabo-uniform allowance izinto ezikathulebanizimali yokuthi bathenge thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topics labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge othisha somele beyebokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zoke emsebenzini and weare saying that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama-600-700 bond ungananzelela ukuthi kathesi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathi singenze siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo metal aid silabo nyarazo. So vele imali yena leyo yabisise loku isalari ami ayikwani ukuthi mnangingene ko-Edgars ngithenga isigqoko.
Lo ke ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kusetshenziswa imitshina yalezinsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kweleNamibia. Iphephandaba leHerald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Yeah, okwamanje ke balaleli ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kulu imlayezelo elisithumela yona nge WhatsApp unombolo ezithi +12024650318.
Nano Studio 7 basakazi nabalaleli. Ntando kuphawula ancane nje ngelizwe lethu bantu bakithi ukuthi ngiyazwa mpela abanye bathi kanti siyalamba, abanye bathi ye amanye amazwe angenele. Mina ngombono wami bantu akula amanye amazwe angangenelela, especially la mazwe aphesheya, maybe UN. Angeke ngeneliwe enima kuthina abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyaze kube nini sihlupheka kanje? Kuyaze kube nini impela? Yebo, okwemfundo abantwana bafundi, kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo. Kodwa sibuze ukuthi abantwana bazawufunda nase befundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit, like ama-ID okuthi besebenze la. Yabona lo nto so vele ufana nokudlala nje ngabantu bakithi mbonani isikhathi sesifikile sokuthi azi kusiya ngani noma ethanga ngumfazi isikhathi sokuthi ngaba abantu bagaxa amajazi kube enough is enough kungabi nestrike sokuthi namhla kule strike se-3 days sine kuhle kube nje istrike nje kuliwe once ngoba egovernment le bantu bakithi amazama okugcina yathatha umbuso ngempi. Angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje thini. Angeke lokho. Labo basokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena empini. Lathi isikhathi sethu sakhethe isikhathi sethu kathesi bantu ukuthi sesihluphekile kwenye. Asingenele empini once, ngiyabona.
Ngiyalibingelela kwi-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la njengomzali, silesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu lezihlobo zethu ezikudiaspora, isikolo kasilamanzi, njengabazali siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhorwe amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi, umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso. Njalo engithanda ukulitshela khona, abantwana benze kuhle kakhulu imathebelelendi nodiyonkinkayi, isikolo sibe ngunumber 1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo ngo-Kristen Betts. Ngithanda ukukhuluma numelana yokutshintshwa kwegama le iPhilandaba Clinic. Ngikuzothokoza kwenziwe yiBulawayo City Council belipha igama elitsha elithenjiwe lesabe. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayibi kungani betshintsha igama futhi elesibi. Phela sazi i-history iPhilandaba ukuthi baze bathi iPhilandaba wakusukele kuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube leclinika makinika i-population nani labantu selikhuluka baningi amaklinika ashoda, amaklinika afunakala, amaklinika kanti wona kungani bengakhenye iklinika entsha bayiqambelelo gama elitsha lokubana bashintshe amagama. Lokusalayo ukuthi sezo sebeshintsha lamalokishi sezozothwaya kusenampopho seliqambelele igama. So kumele sinazele into enjani kukanti sineso sikhalele bona bakhe lokishi elitsha abantu bethole indawo zokuhlala baqambe igama elitsha. So sicela lapha abantu bakithi bangani bakunanzelela kwinto lo. Into ecathile iklinika entsha efunakalayo nothi igama
Yep. Salbonani ku Studio 7. Ngigama lami Adolf Shaba. Ngiyabonga ngokusiphithuba. Mina indaba engifisa ukukhuluma ngayo indaba le Politburo meeting kade yenziwe yiZANU-PF. Batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption. Ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mna ngakho engu-president ngaba khona sebeboshiwe. Manje lamanje akula muntu obotshiweyo, akula muntu okwafakwa ngitsho ekhona ekhothi nje, ikhothi iziphruvele ukuthi lo muntu akanalo icala. So utshengisa ukuthi vele abangane babo badla labo, asazi ukuthi kuyosisaphi. Kodwa nje siyabonga abafana i-Youth League yeZANU-PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo. Noma nje bekhuluma nje ukuthi ungaba kule sandla soboya, kodwa hhayi into abayenzile itshengisa isibindi njalo lethemba lokuthi ma eZimbabwe ngaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo kuyatshengisa lethu liyafika kwesinye isitage.
Lawa-ke ngamazwi nobalaleli bethu eliwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imilayezelo emfitshane engadluliyo na 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki, likhulumeke okusenhliziyweni yenu, lingathuki, likhuluma kahle. Siyabonga. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwele Melika izolo avotele ukuthi uMongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga uMongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalunga ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela umnumzana John Bolton wayengumcebisi kaTrump owaloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale leSenate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni ngoba besivele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivida ilizwe lethu leli ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi either baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababezenza be on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kuloko kuthiwa yidemokhrasi nxa ukuthi njengoba-ke sokuthiweka lakucala. Wena ubona ngazani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafitshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise lendlela maybe iRussia eranwa khona nguPutin onguyena umntando kaphiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kula ma-checks and balances akhona That's why abayibona ababhala iconstitution yalana benza kanjalo ukuthi upresident kube lama checks ukuthi kube lelinyibandla ele Congress elikwanisa ukuthi ayisho ukuthi ayindoda la usuphuma esporweni la and akusikho i-democracy ethi ufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumake sure ukuthi upresident akenze umathanda.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika edolobheni le Virginia. Ingoma ka Novio Sigel intombazana edabuka kobulawayo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo bezanu PF. siludiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.